Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW.
Kodwa into ezasihambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayifani ukuthi sibe sihambe emsebenzini.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele.
Abadabuka eZimbabwe esigabeni seMandebeleni asebehlala kwele South Africa bathi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende ahlawule imuli ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele ukuthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo. Lolu hlelo luthiwa hashtag save our education ZW. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu kuphumelele ngoba abazali labo babambene labafundi benelisa ukuhambisa amagwaliba ezikhalazo ezibalisa ukuthi izikolo azikalungiseleli ukuthi zivulwe. Amatitshala kumele engezelelwe iholo lezinye izikhalazo kubaphathi bezikolo ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi kutshengisela lokhu okuqhubeka inyanga yonke le kuphumelele njalo bakhuthaza ukuxhaswa ngabazali. I-ATUS ithi bekulamatitshala amalutshwana kakhulu ahambe emsebenzini izolo. Iyengezelela yathi kube lamatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% kuphela abahambe emsebenzini izolo. Sixoxe lomkhokheli wenye inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane, laye othi umumo ezikolo awumanga kuhle.
So into ekhona thina ngenhlanganiso emele izikhalazo zababalisi, into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale kathesi ukuthi umsebenzi siyawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasikhambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayifani ukuthi sibe sihambe emsebenzini everyday eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina isiphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus, lona ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinge ukuthi ama-sanitizer abe khona, badinge ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugeza izandla kube khona. Kodwa izikolo ezinye eziningi vele siyakwazi ukuthi eminyakeni sibesikhondane elendaba yokuthi amanzi abe khona esikolo, izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayahluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingasikhangele njalo ngendaba ye-social distancing, kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzeka ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawo bamareduce babe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ele-social distance. So yindaba esikhangelelayo, kodwa emthethweni sizukuthi beqondane nendaba yokuthi izikolo zizavulwa. Bake bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisaphanisanga ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivule vele ukuvula, kodwa hayi sikho esikubonayo. Politiki izikolo zonke zivuliwe, izikolo kazinamali ekwanayo sokuthi akukalohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo nasiqondane lendaba ye-COVID-19 ezikolo ilungise.
Hello, ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimta. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane, 43,295, asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele ngemva kwenyanga eyodwa kwaqala ukuhlatshwa abantu. Lolu gatsha luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwatholakala abalichumi lasithoba munwe munye belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi afika phose ayisithupha, 59, abasezibhedlela bele COVID-19, ababili begula kakhulu.
Yebo, 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 mthaka komuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zilukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Gove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi ngenxa yokukhwezwa kwayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini, 300% nyakenye. Ikhansili yahlela uluhlu lwendleko zayo zalonyaka ibhajethi ngemali yemelika engena ku $4.4 million. Izakhamizi ziyayisola libhajethi zisithi yiyo ebangela ukukhuphuka kwemithelo ngoba iphezulu kakhulu. Zithi njalo umkhuhlane we-COVID-19 uchiye zingelamali ngoba imisebenzi eminingi ivaliwe, kuthi abaningi bayalahlekelwa zindlela ezichiyeneyo zokuziphilisa. UNtungamile Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphethamandla se-Victoria Falls Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Lokho kusitsho ukuthi izakhamizi ze-Victoria Falls nxa zikhala ngama-rates lama-tariffs akusinto abahlala bayenza iminyaka yonke. Abantu be-Falls indaba zama-rates lama-tariffs yinto ababengakhali ngayo, yinto ababejayele ukuthi i-council ingacharge ekuchajileyo bayahamba bayazibhadalela. Manje nxa isikhathi esinje ungezwa idorobho elifana le Victoria Falls isiba lezi zakhamizi ezikhalayo ngenxa yama rates and tariffs. Kuyabe kusitsho enyinto into okumele ukuthi inkokheli ze Victoria Falls ezihlanganisela ama councillors esingathi ngama city fathers ethu le council management abayibo abale final decision esingathi adoption of the budget. Ingabantu abamele belalelisise kakhulu bezwe ukukhala kwezakhamizi. Siyazi ukuthi kulemithetho egavena indlela ibudget eformulator ngayo. Izakhamizi ze Victoria Falls zakwenza lokho. Zakwenza izakhamizi ngendlela ezingazake ziyenze ngayo. Uyathola ukuthi ku budget formulation from September last year izakhamizi ze Victoria Falls zasukumela phezulu zisitsho ukuthi ibudget leyi it's very high, it's very expensive. Not only expensive ngenxa ukuthi kumbe idurile kuphela, expensive in regards to performance ye economy yethu ngenxa ye COVID. So lokhu ikansili labahlonitshwa bethu abazange bekuthathe into cognizance.
Emnxa lekhulumisana layo ikansili ithini?
Ikansili sathi sixoxisana layo sathaba ukuthi yasinika ithuba lokuthi thina sitsho izikhalazo zezakhamizi zethu zeVictoria Falls. Sababekela ngezikhalazo esilazo satsho njalo ukuthi izakhamizi za-attenda azange zalalelwa ekuqaleni ku-budget formulation. Izakhamizi zabhala izincwadi but izincwadi lezi babankomo bathi kuthiwa these letters they fall short of a technical law provision lokuthi kuthiwa kusamile kube lezincwadi eziyi 30 per every item. Of course lokho kusingabe singakwenzanga but thina sithi njengezakhamizi kwakumele bekhangele imessage esasiyisenda esingahlali siyisenda minyaka yonke ukuthi bekhangele sise ukuthi indaba kuyini okwenza ukuthi izakhamizi zefollow size zikhale ngamarates okwamandla. Kodwa sithe sesikhulumisane labo ba accepta bavuma bathatha konke esakuxoxisana ngakho okukhona kuma minutes basebe ingenge bona lama councillors ba engage bayenza I resolution yokuthi behambise izikhalazo zethu ku minister. So sikhuluma okwamanje sikhuluma simelele ukuzwa ukuthi u minister uzathini but kukhanya kule hungahunga lokuthi kusamele sibe lezakhamizi ezikhona e force lamanye ama stakeholders azadinga ukwenzela ukuthi sikhangelisise njalo I budget lay sikhangelisise njalo andubano tivisele njalo ku minister for approval.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso ye Victoria Falls Residents Association asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikamunicipala wedolobho le Victoria Falls. Izizalwane zemaNdebeleni ezihlala kwele South Africa zithi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende abhadale inhlawulo ngokubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi. Lokhu bakutsho sokulengxoxompikiswano ngeGugurawundi enkundleni zokuxhumana ebulenjini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenela umhlangano bethule ukukhathazeka okukhulu ngokuswelakala kohlelo lokuhlawula labo ababulawelwa izihlobo zabo abalinyazwayo labatshiselwa imizi. Kungakhathalekile ukuthi lezi zinto ezenzakala eminyakeni engamashumi amane edluleyo. Owesifazane weZimbabwe naye ongenela umhlangano unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi kuyadanisa ukuthi labo ababebulala abantu ngesikhathi seGugurawundi yibo asebezotshela labo abafelwayo ukuthi kufanele kwenziwe.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu. Yebo bayasho bathi isihlahla asikhohlwa kodwa ihloka liyakhohlwa. Alingakhohlwa ihloka selikhunjuzwa ke manje. Sicela baphumele obala laba bantu abenza lento ngesikhathi seGugurawundi. Silahlekelwe izihlobo, silahlekelwe ngabazali, sitshelwe imizi, imfuyo ihambile kodwa kuthiwe asilibane sikhohle kwadlula. Ayikho into yadlulayo. Futhi zithetho zidlule.
Esinisizalo seZimbabwe umnumzana Leonard Dube uthi akukho inkulumo zokuxolelana okufanele ziqale labo abadala amacala bengazivezanga obala lokuxolisa ngalokho abakwenzayo.
Akuna ma bygones ngoba awukho umuzi nicho lowodwa emandebeleni which was spared ngendaba yeground. Abanye bathi kwakuyisivuwo. Uma kwakuyisivuwo abahambe betshela i-international court ukuthi ngempela kwakuyisivuwo. Belethe leyo evidence before the court, international court, ukuthi kwakuyisivuwo.
Isikhulume sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo yena utshela bebebuthene kulezi nkulumo ukuthi bafuna kusungulwe inkulumo zokulungisa lolu daba, hathi ukuthi kwenziwe sengathi akwenzakalanga lutho.
Ngoba uma ingaphelisi lento iyaqhubeka idala umahluko njalo futhi iqhubeka isixabanisa singabantu loba singabantu sesemathebeni lethu lathi sesixabana sixabana ngendaba yeground ngoba abanye bayasympathize lababulali kanti ke sifisa ukuthi bonke abantu bayibone lento ngendlela iyo yona ukuthi ke kufanele ukuthi ifike emaphethelweni.
Isiphathamandla sebandla lephama umnumzana Cosmas Ncube uthi bona njengomthwakazi sebefuna ukuzibusa hathi inkulumo ezinenginengi.
Izwi lelana aliqunywe njengoba vele laqunywa ku-1980 umgabe liqhumo kwesibili. So lokho ukuthi ukukhumela nomlotha kwehlula ku-1987 makusenziwa i-UNITA board. Basilungisa lapha kumele siqale i-South Africa sikhulume sasibane government yiyo layo iphakathi ekugcinezeleni kwabantu bakithi esiNdebeleni.
Isikhulume senkosi kulelani lobhengula Khumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi konke okwethule izikhulumi kulo mhlangano kuzaqoqwa kuphiwe ingcitshi eza kubhala konke bese bekudlulisela kulabo okufuze bakuzwe.
Abantu abatsha bona iningi labo sebekhuluma ukulwa liqiniswa lelo kodwa sihlala sithi hayi madoda ukulwa lakho kuyadiliza ukulwa kuyadiliza kodwa abathi phela sipeni solution yiloko sithi thina hayi njengoba sihlangana labantu abathile abakhanya belolwazi sesiyahlala phansi sixoxe sibone ukuthi singenzani.
Kodwa kuhulumende nyakenye ubume inhlanganiso yeMathebeleland Collective ukuthi isungule inhlelo zokungcwatshwa kabutsha kwalabo ababulawa ngeground kanye lokuphiwa incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kuntandane ezasalayo. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leDaily News libika ukuba umabhalane womanyano weSADAG unkosikazi Stegomana Tex Lawrence uthi inkinga yezombusazwe weZimbabwe ayidingi kungenelwa ngumanyano weSADAG. ULawrence uthi kukumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uyafuna na uxoxisana labangane bakhe kumbe abanye abantu kudaba lweZimbabwe. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi insoli zikahulumende ziphatheke ngemicimbicimbi yokuvala umkhondo wokuthunjwa kuka-Itai Dzamara. Leli phephandaba lithi lilobufakazi bokuthi ingatsha zamapholisa ensitha ziphatheke ngalolu daba. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Njani mthokozo omuhle nanthanda ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa ayenza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabezikhanyayo. Uyabona ke manje Studio 7 njani khona ngapha. Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khona le kubuharara abadutshulwa. Kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrator sokudutshulwa abantu okubonisa ukuthi thina sobantu kodwa sizoba abantu ngelinye ilanga. Asiphakameni mthokazi.
Sanibonani bantu be-Studio 7. Siyalithanda basakazi abahle. Lisitshela amaqiniso nsuku zonke. Ngani lingaqhubeka linjalo. Liyasisiza okumangalisayo.
Sanibonani basakazi baka-Studio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina ndisikhalazo lapha bantu ukuthi zinazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelela lapho kwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zayo. Ndiyakubona abantu ukuthi kufanele ulime, ulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udlamanyala. Sokubhadaliswa abantu izimali zona uzifaka ekudleni kubanjwana abantu ngokuhla so siyacela abantu linanzelele lisebenze livuke nje sizukwana lizithuthukise lizimele lo tringa kufuna ukuholela ngiyabonga ubingelela umama unalo eSaint Anna Abraham Katego Saint Joseph Plan Siyane ngithi plan likokhobe linanzelele iCovid 19 lonke onasiqele sinqobile lo sinini Ndithi ivuka njani bosisi iphathe kahle isenjesa libambe kahle esidukwini khokhelwe ngobuqodo ngiyabonga
Salubanani basakazi beStudio 7 siyalibingelela siyalibonga siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona ngukhethi webhede ngikhuluma ngisehaboroni Botswana mina basakazi ngithi celani ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi esike sizwa kuthiwa usethendukele enkosini mnangagwa turns to God besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazangazwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil hence the soil is cursed inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfoweni umnangagwa akayekele ukuba epretenda eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhetha ukuthi usephenduka usebuyela enkosini ka izenzo zakhe kaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number one kuleliyana ilizwe umnangagwa akalungisise igazi elikhala liviza kumdali from inhlabathi ngiyabonga
estudio 7 sanibonani yebo uma abanye abantu bekhuluma sometimes ukuthi khona bekhuluma amapoints la estudio 7 abantu beMBC alive mina ngabatshela ngathi khona uSamisa uzobashiya esitadini esikanyeni uma kuzithi babe balalele istudio 7 nabalaleli ngathi mina uSamisa uzonishiya esikanyeni uzobaleka akazuki nishiya kuphela uzonishiya ngokubaleka esigazini ngisale khona ngapho esitadini njengamanje nisesitadini abantu abavotela uSamisa uSamisa uzozonishiya kulelo dadi ngikukhangele kube khona lokho ngikukhangele namanje Obo manje angithi ngiyabona nijana ngamakhanda nijana ngamakhanda nizokhuluma nje kuze nizomelwa yinhliziyo lokho nikhuluma likhuluma lisola akula lutho lizolithinta umondora is the man of the land iparty slip yakompa so mina okokwatamisa utamisa nje okusekufanele akukhangele manje Sanza zokubantu kanjena ejini unokuyane ngakutshoyo ukuthi khona uSamisa walimazisa abantu ngokuthi isikhathi esimamfana oba manje sekufanele isigele ngathi isilida isimondora hambili ngomondora
sanibonani estudio 7 sanibonani estudio 7 linjani lonke estudio 7 abasakazi bonke basestudio 7 abasethulela indaba ngiyabonga studio 7 laphana kuchamisa lo monzora iqiniso ikuthi upresident MDC ngomonzora uChamisa wangena ukuba ekubeni president ngebudget ngokuroba abantu ngokuyenza izinto ezingekho emthethweni ekuthini abe president engena ezifaka eroba abantu bemvotela ezifake phezulu so kahle kahle uChamisa sekufanele ukuthi kungenele amaphoyisa bambophe ayongena ejele bakhona abantu abatshonayo bechonela ukuthi khona liqembu lalivulwe nguChamisa ikungazilo qembu elalivulwe nguChamisa uChamisa wevule nje iHong Kong so kuphelile kukaChamisa upresident nguMonzora uMonzora mina nginje ngimsupportela uMonzora ukuthi khona ngoba udestroye uChamisa uChamisa ungene ngebhanshi ngokuroba abantu ngokwenza lokhu nalokho kungekho emthethweni so kuyabe sekufanele ukuthi uChamisa yena nje ayenta njeni lapha nejele yikho kufanele uChamisa khona abanye abantu baya watch kodwa bo umthetho wasekhaya masingingazanga ngimbone ukuthi uyobopha uChamisa angeba sembonile ukuthi hayi umthetho wasekhaya usebenzi kodwa uma bangabopha uChamisa hayi kuzobonakala ukuthi umthetho uyasebenza abasebenza ekhaya. Ngiyabonga.
Ngibingelele ku Studio 7 kanye labalaleli baka Studio 7 lakini lonke basakazi baka Studio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kaJaha lo uSenisba. Othi yena igovernment ayivula amaboda abantu bedinga umsebenzi egoli. Lokho kukhulunywa nguSenisba kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu ungumuntu oyindoda ongumuntu omdala. Igoli is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. Igovernment yeZimbabwe yona ele responsibility ukuthi icreate imisebenzi for abantu bayo, hhayi iSouth Africa. Kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwauSenisba mazalibeke ukuthi igovernment ayivule amaboda ukuze abantu behambe kuyodinga umsebenzi egoli. Thanda ukuthi baba uSenisba awukuhlaziye into olomcijo, hhayi le nto sikhuluma la. Ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthakazi party ngokufuna ukubotshwa komongameli wakhona umthakazi Republic Party. Lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga leZANU-PF uma kukhona ukuphikisana lakho uzothwala nzima empilweni. Njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubude ondolwane lamthi. Ngiyabonga.
Sanibonani ku Studio 7 nabalaleli. NguDube lokhulumayo. Nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yizwe eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. NguDube lokhulumayo. Ngikhuluma ngiseGoli, ndiyeGwanda.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, oyengumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa elokhu eqophane lamalunga ebandla lakhe elama-Republicans abala ukugenqula impumela yokhetho lwanyakenye. Kulesi phathamandla sebandla lama-Republicans umnumzana Jody Heiss owazise ukuthi uzangena kukhetho lokuba lilunga le-Congress encintisana lo-Brad Raffensperger owala ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba se-Georgia. UTrump uhle wathi uzasekela uHeiss. Sixoxele isizalwane seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo saqala ukumbuza ukuthi umongameli Joe Biden uyazifeza na izithembiso azethulela abalandeli bakhe ngesikhathi sokhetho.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ma ukampaigna for ukuba ngumongameli welizwe wenze izithembiso and then ma usuwinile uzifeze lezo zithembiso. Yinto esiyibona uJoe Biden njengomongameli omusha aseyenzile eMelika. Wapromisa isizwe ukuthi singamvotela uzomake sure ukuthi ngifeze 100 days zakhe usehlabe abantu abali 100 million nge-vaccine. Sikubonile kwenza lokho and kuyajabulisa kakhulu ngoba kuyathembisa, kuyabonisa ukuthi ungumuntu ongayenzi ama-false promises, ongathembisi abantu izinto angeke azenze. Okuyinto esijayele ukuyibona kuma-politicians ukuthi ma befuna ivoti yabantu babathembisa izulu lomhlaba, kodwa ma sebengenile embusweni bengasakwenzi lokho. So kuyathokoza sakhulu kwezwe uJoe Biden and kusinika ihope yokuthi zonke izinto izikhalazo zethu asithembisa zona uzosebenza ngamandla akhe wonke ukuthi zifezeke.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Indaba yokhetho yindaba eku-constitution yamazwe wonke and iZimbabwe ukuthi isebenzise i-excuse e-COVID-19 ukubana kungabi lokhetho iyasimangaza sonke, ngoba itshengisa ukungathembakali kukahulumende uhulumende weZimbabwe I think uyazi ukuthi ngama failures akhe asewenzile for the past 40 years abantu beZimbabwe angeke babavotele ngakho ke ngesikhathi esiningi sibona ukuthi ama elections ayarigwa kube lokungavumelani kokuthi owinileyo uwine ngoba evotelwe ngabantu. So lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ikuvika ngomunwe nje, kumele nje ngabe bayenza imizamo yonke ukuthi iconstitution yelizwe iyalandelwa, abantu bayavunyelwa ukuthi bavote bakhethe ileadership ababona ukuthi izothuthukisa impilo zabo.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, esikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.